umhlangano lo ubona kungumhlangano oqhakathekileyo kakhulu ngasikhangele ukuthi e-Africa abantu abaningi ngabantu abasasebatsha umhlangano oqhakathekileyo kakhulu ukubana ama-policy makers ekwanise ukuba nehlangane labantu abatsha ukubana kukhangele inhlelo lendingeko zabantu abatsha
sizwe unkosazana Vera Songwe yena omela inhlanganiso e-United Nations esithi njengenhlanganiso bakhangela ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi le-Africa ukubona njani lokho
uhlelo lolu luqakathekile kakhulu masikhangele ukubana indaba ezihlangana nabantu abatsha njengokubana ukuswelakala kwamathuba emisebenzi kuqakathekile kakhulu ukubana amathuba la abantu abatsha bewathole ukubana kuthuthukiswe izimpilo zabo
sikhangele indubeko ezibhekane nabantu abaningi kwele Zimbabwe ubona ngani uhlelo lolu lulakho ukuthuthukisa abantu eZimbabwe na
abantu eZimbabwe solungabathuthukisa kusiya ngokubana ama-policies ohulumende weZimbabwe lawo ahambelana yini akwanisa ukubana esebenzisane nama-goals analawo kodwa esikukhangeleleyo okwakathesi ukubana uhulumende weZimbabwe izinto akade eziyenza kanye lokubana i-economy yeZimbabwe isebenza njani kwenza ukubana uhlelo lolu kube nzima ukubana luthuthukiswe
isibone njalo ongusakhulayo uNkosinathi Nyathi ekhuthaza abakhokheli bakahulumende ukuthi izinqumo eziphuma enhlanganeni lo kumele zingaphelele emlonyeni njalo kumele baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha ukubona njani lokho
ukukhuthaza lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba senanzelela ukubana uhulumende weZimbabwe uyagijimela ezikhathini eziningi ukubana elandele imihlangano enje njalo avume izinqumo lezi kodwa ngaso kumele ukuthi kuyenziwe senanzelela ukubana uyabe sedonsela emuva engasayenzi ukubana izinqumo ziye phambili
evula umhlangano lo umongameli Emmerson Mnangagwa uphathe udaba mayelana ngezinto ezitshiyeneyo esithi eleZimbabwe selixalile ukusebenzisa ulwazi lwe-science technology engineering mathematics ekuthuthukisweni komnotho ikakhulukazi kwezokulima awusitshela umbono wakho ngalokho
lokho okusho ngumongameli ukubana kwaqala kudala ukuthi kufakwe hlelo lwe-sustainable development goals ayisizo zinto ezenzakalayo ngoba luba khona okuyenzakala lube izinto ezinjengamagetsi aluba isizo zinto esizishotayo